Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 30 kumabasa 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje ubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwanise ke ukuchodoza uhulumende.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele esule imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uzulu.
Kuloku nanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamizi zakobulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esisithethe.
Ukwakhiwa kwezitolo zegodini mall kobulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani yeterakota. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amane lane 44 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lasebetholakele bele coronavirus selokhe ifike kuleli likhwelela yakunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,235. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane isolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lambili 12,750. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,771. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezingamatshumi edlula isikhombisa 76,826. Inhlanganiso esisimeleyo sezixwayise uhulumende ukuthi emise imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uzulu. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Human Rights NGO Forum, IZCTU, Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Election Support Network kanye le-Women's Coalition of Zimbabwe. Kumbiko eziwethu le izolo, inhlanganiso lezi zisole uhulumende zisithi ufuna ukusebenzisa lumthetho ukuhlukuluza ikakhulu abalwela amalungelo oluntu ngokubabopha mahlayana alubana bethe bakhonona ngokungaphathwa kuhle nguhulumende kumbe ngokwephulwa kwamalungelo kazulu. Uhulumende uphakathi kokubumba lomthetho wona athi uzajezisa labo abakhulumisana labohulumende bakwamanye amazwe ngenjongo yokungcolisa iZimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi umthetho lo wephula amalungelo oluntu kanye lesisekelo sombuso. Ngokunjalo zithi akumelanga wethulwe. Siqoxele onobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Okwesesabisa yikuthi uhulumende kumbaba omthetho yibo asebenza kutsho ukuthi kungaba yikuphi okuchileyo wakukhuluma ngohulumende okungabangela ukuthi bethi wephule umthetho. So kunika ke abomthetho kumbe uhulumende singathi isibanga sokuthi bebo nje abantu kungaba ngabantu abangabe bengajabuleli ukuthi uhulumende uqhuba njani umsebenzi njalo abantu abangakhuluma lobani abangaphandle kwamazwe bekhuluma ngeqiniso okwenzakalayo phakathi kwelizwe siyakwazi sonke ukuthi phakathi kwelizwe sileyo dubo lezempilo izibhedlela kazi sebenzi kakuhle ngaba licala ukuthi usukukhuluma ke ukuthi eZimbabwe abantu bayafa ngokuthi izibhedlela kazisebenzi kakuhle ngaba licala njalo ukukhuluma ngaphandle kwelizwe ukuthi odokotela bayala imisebenzi so siyibona engani patriotic bill ngendlela ekhulunywa ngayo izanika uhulumende amandla lana ukuthi abantu kabasoze bekwanise ke ukuchodoza uhulumende abantu njalo kwabasoze bekwanise ukukhuluma kumbe ukusola ukuba lensolo abangayikhuluma loba lobani
ku-constitutional amendment number 2 abantu bakhononile ngalibhili kodwa izano yene lisile ukuyipasisa kulower house okuyinto esingenzeka njalo la ku-patriot bill kukhona yini elingakwenza ngalolu daba
siyakwazi ukuthi bazasebenzisa amalunga abo eparlamenti ukuthi bepasisekele umthetho asisela ke singathi opposition eyazakalayo enganqabela ukuthi ke ibhili leli lingabe ngumthetho so kulula ke ukuthi befumane abakuzama ukukwenza kodwa ke njengenhlanganiso ezizimelele zodwa njalo simelele abantu nje abathizele zisebenzi silakho ukuthi nxa ibhili le iza sithathela ilungelo lethu ilungelo lokuexpressa esikufunayo ukukhuluma esikufunayo siza kwanisa ukuya edali sizama ukuchallenge ibhili leli ukuthi hayi ibhili leli kumbe umthetho lo osukhona ususivaleke umlomo iconstitution yelizwe iyasivumela ke ukuthi abantu beexpress indlela abafuna ngayo njalo abantu bekwanisa ukukhuluma abakubonayo nxa kuyikuthi libhili izaba khona ngendlela abakhuluma ngayo sibone ngani ke izathathela abantu ilungelo labo lokukhuluma njalo lokuyexpressa abakufunayo so kule opportunity ekhona ukuthi abantu bangaya edale constitutional court baye challenge ke ukuthi umthetho lo usuthathele abantu ilungelo labo lokuthi bekwanise ukuze expressa kumbe ukukhuluma okungaba kuyabakhathaza
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU okungenye yenhlanganiso ezethule umbiko zixwayisa uhulumende ukuthi emise imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill uhulumende usolwa njalo ngemizamo yokuguqula isisekelo sombuso welizwe phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngenjongo yokwengeza amandla kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abebandla le-ZANU-PF bathi akulalutho olubi ngalokhu. Ukwakhiwa kwezitolo ze-Egodini Mall kobulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani ye-Terracotta. umgcinisihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamasipala kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube utshele iphephandaba lobulembu elesayithi ukuthi lanxa kungelalutho lenkampani esilwenzile kunzima ukuthi ikhansili idinge enye njalo inkampani ngoba lokho kuyabe sokusitsho ukuthi kumele babhadale iterakota imali enengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi waqala ngokumbuza ukuthi izakhamisi zithini ngalolu daba.
Well, eqinisweni ukuthi kulokunanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamisi zakoBulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esi siyakhumbula indaba liqalisa ukuthi iminyaka isiminingi abantu bekhangela ukuthi ngali project iyaqalisa kodwa eqinisweni lanxa kunjalo akutshengisi ukuthi kulesiqubo esikhulu esenziwayo kwakhena. Esikuzwayo ukuthi kuye kwaba lohlelo komunye umsakazo lapha lapho kwakubizwe umuntu we-city council, kwabizwa lo muntu oyebhupra owayemele izakhamizi, kwabizwa la yena lo developer ubaba okuthiwa ngumoya okwakubuzwana ukuthi kanti uhlupho lunga umoya wakuchasa ukuthi hhayi ingxaki ababelazo engaleze ezemuva ngale lezinye zokuthi indawo lezi ababesakakizo indawo ezazi labanikazi okufanele baqale banegotiate ukuthi bavunyele ukuthi badimolishe bayakhe. Wathembisa ukuthi hhayi khathesike bazahamba ngesiqubu. Wathembisa njalo ukuthi phose umnyaka usuyaphela ifase yokuqala iyabe isiyenziwe yaphelela. So ke yikho sikukhangeleleyo lokho. Unfortunately indawo leyana ivalelwe ngamazenge kwesikhathi nxa udlulwe bungananzeli kuhle, kodwa-ke njengoba sinanzelela ukuthi indaba liyindaba usubuzile lathi sayilandela-ke siyezibonela ngathi amehle ukuthi kwenzakalani.
Manje ingxaki zona lezo okuthiwa zikhona zingazibangelwa ngezombusazwe na njengoba kwake kwaba le nkulumo phambilini kokuthi kukhuphiwe itenda yokwakha leyo bhilidi?
Well, ingxaki ezazibikwa laphana ngulo owayephethe udevelopha umoyo wabika ukuthi okokuqala baba lohlupho lokuthi bewina itenda liyana bebeyinikeza baqhube besa kuthi labo babengakatshelwa kodwa bagcina sebebale emanyuziphepheni. Wahle wathi into yokuqala bayinanzeleyo yaba lohlupho. Okunye futhi wasebe ukuthi ingxaki ezikhona yilezi ezokuthi kulama-buildings abekhona laphana abanye abantu ama-private buildings, so kufanele lawo abe adilizwe ngokunye wabathathela isikhathi ukunegotiata khonoko lezo zinto. So ke kodwa ngendlela abikangwalezo ingxaki sezedlule babona ungathi khathi sebezahamba ngesiqubu. Kodwa nxa sinanzelela kwakungakhulunywa kakhulu ngendawo ngezombusazwe kangako, kodwa-ke singeke sazibalekela bavele zihlala zikhona lanxa yena engazange aziveze usegcekeni zijale ukuba khona nje lanxa ziyabe zicatshile.
Bakhona abakhala ngokuthi isigaba seMatabeleland sikhangela la koBulawayo akuphumeleli okuyaba kufuna ukwenziwa ukufana le la khona lokhu kwakhiwa kwemoya kubangelwa ukuthi kungani isigaba siyabandlululwa. Likubona njani lina khonoku? Ngakuliqiniso na?
Nxa sinanzelela ukuthi ukuncindezelwa kwesigaba njengoba usitsho lokwesi-marginalization akula mbuzo kuloko. Eqinisweni siyananzelela sibili ukuthi kusegcekeni ukuthi iwumganga lo emandebeleni ongenisa lo Bulawayo phakathi. Nxa sosiya ekuthuthukiseni kwesigaba lama-projects aqakathekileyo kulokuncindezela okuthile uzananzelela into ezinezenzakala komnye umganga emashwayandle kusiyale ngapha kungahambi. Sikhathi esikhuluma kanje iBulawayo ilohlupho lwamanzi, kodwa kule ndaba ezambetha water project esile minyaka khulunywa ngayo kwenzakala ilutho. Kwayishangani dam yasibuya layo phakathi kwakungathi izathu zukuziza phela iminyaka isidonsa sikwazi eminyakeni esimingaka, kodwa kwenzakala ilutho. Konke lokhu sekugcina ukuthi yikuncindezelwa and idolobha engelamazi ama-investors alibi khona kuyindlela yokwenza bomi sikathola ama-investors.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owake wadlalela iqembu leDynamos uyitayi Stanley Chirambadare umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka eli-13 ayemfundisa umdlalo wenguqu ngenyanga edluleyo. inkundla yeNew Zimbabwe ithi owaye ngomdlali wecricket olodumo uHeath Streak usexolisile ngemva kokufunyanwa elamacala enkohlakalo kuzehlakalo eziphathelane lalumdlalo. Lokhu kwenza iInternational Cricket Council iyamisa uStreak ukuphatheka kumidlalo yecricket okweminyaka eyisishiyangalombili. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani kustudio 7. Mina igama lami Wellington Chuma. Ngikhuluma ngisetsholotsho esigabeni sakosiphepha lapha elanini yebhonyongo. Bakithi thina silohlupho olukhulu lwamanzi esigabeni sethu la. Kasila manzi, bakithi sesizamile ukuthi lati njengabahlali bendawo ngoduvo esilalo ngobuhlungu esibuzwayo ukuthi siqogelele imali yokuthi sithole loba umgodi, ukuthi sithole ukuthi sigebhe umgodi. Pho sesizamile, sesidingile osaveya basisaveye la sababhadala khathesi sesisilela ezimalini lapha ekutheni sithole udrila imali esesilayo esikhwameni isihafu yayena leyo eyachajwa ngudrila. Sokunzima ukuba siqhubekele phambili, bakithi sicela ukuthi lisincedise xa kungabe kukhona inhlanganiso ezingasincedisa kulolu hlupho esesilalo ngomzamo wethu lowo sesiwuzamile. Ukuthi bakithi sicela ukuthi lisincedise, isincedise, siyacela bakithi, sihluphekile kakhulu ngamanzi esigabeni sethu. Asilamanzi, sinje sinatha emachibini, amachibini amachiba ngkhona lawo ayaphela futhi amanzi, izifuyo kazilamanzi. Hayi bakithi, hayi bo, siyacela, siyacela bakithi, siyacela usizo ukuthi xa lingasihlanganisa lenhlanganiso ezingabe zingasincedisa, hayi singasizakala bo. Besilomgodi, umgodi wangkhona nalo dala lokhu wakugetshwa ngesikhathi samalokuzeni erodisha, manje umgodi wangikhona vele lawo suthile amanzi. Bakithi hayi bo, sihluphekile, sihluphekile bo, sihluphekile, silodubo, sihluphekile, asikwazi sokuthi lokuthi singayenza njani. Sicela lisincedise bo, siyabonga.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7. Bakithi asinanzeleleni ama-political party nalawa alokhu evulwa, ikakhulu yona le evuliweyo etiyona izogxila ebantwini basesindebelini. Ndizinanzelele zinalezo zinto, yintshikatshika yezanu ezizama ukudiliza amaphathi eyabona ekhona. Umuntu umezothi yena sevula yakhe yeyizomela abantu bemathebeleni, kati angithi ikhona Kazi Republic Party nansiyana nezaphu nayikhona, ilokhu isaphila nayizaphu isangamela abantu kahle. So lokhu nje osokuthiwa khona ye siyavula, siyavula likunanzeleli abantu bezanu ababathengileyo asebefuna ukuthi bezohlukanisa amavoti emathebeleleni. Abanye bevotela bona, abanye bevotela Umthwakazi, abanye bevotela izaphu, bona izanu besala belokhu bebambene bephumelela ukhetho. Singavumini, singavumini, akangeni kumthokazi umefuna khona lokho, akangene nakuzaphu umefuna khona lokho. Bengabubuya bezodlala abantu bethengwe izanu bezohlukanisa abantu lamavoti abo.
Linjani, linjani, linjani lonke balaleli bakastudio 7 laneli siphathele uhlelo lukastudio 7. Yebo, mna ngiyendabeni le ekamunzora ukuthi imali uyayazi, leli liqiniso leli, ayisikho ukuthi ngamanga ngoba sahamba sibili kuhle kucongress eHarare. Kukhanya ngani laphana kwakungani kulama-apartheid 2, kule party ayigcwalisele ukudla besidla, abantu besidla mnandi thina abaye sibulwa yindlala. Njalo babekulanda abantu lwana bekutshela ukuthi ngikhona nxa ungavotela umnyonzora thina siyakunika i-$20 US dollar. So imali leyo yayivelela ngaphi? Lapho yayivelela khona. Mina ngiyavumelana lakho lokho, ningatshayi njalo ifihle emphini, thina sahawu lula lapha sacina futhi singangena ngasavota thina sasimele ukuthi sivotele uThokozani kwakhanya abantu bengena kuphela kungeniswa abantu bakaMunzura bodwa njalo futhi mina njengami mina umuntu wesindebeleni ngahamba eCongress lapha ngazibona ukubana mina ndebele vela ngisimuntu ebantwini basesishoneni ende ngafunda okuningi ende ngafunda namhlanje ngigcwele enhlizweni yami ngibuhlungu ngabona ukuthi umuntu esindebeleni vele useless noba singaze sikhulume sithini vele yapho ngiyalitshela iqiniso linamandebele vele asoze likwane emahlonini noba lingaze lifiseni lize lenzeni akulato ningayenza lizahlala lingaphansi lisemsileni kokuphela kuze kube nini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba weSupreme Court kweleMalawi usunqume ukuthi isigwebo sogodo kumele sesulwe ngoba sephula umthetho walelo lizwe. Sokulokwesaba okukhulu esigodlweni seNigeria iAbuja ngemva kwembiko ethi abahlamuki beqembu leBoko Haram sebehludune idolobho leKaure lona eliduzane lalesi sigodlo. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. USenator Tim Scott onguye yedwa usenator onsundu kubandla eliphikisayo elama-Republicans uchiye iningi likhuza umhlola ngolwesithathu ngemva kokwethula amazwi athi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo i-racism eMelika. USkoti ubekhuluma emele ibandla lakhe ephikisa amazwi kamongameli Joe Biden awethule edale leCongress. UBiden uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuqeda ubandlululo kanye lokubulawa mahlayana kwabantu abamnyama ngamapholisa. Uthe njalo kunenge asekufezile kusukela engena embusweni kunsuku ezilikhulu ezedluleyo okugoqela ukulwisana le-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. Kodwa uScott usolile umbuso kaBiden wathi eMelika kulabandlululo lanxa nje ethe yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabebandla likaBiden. Abaningi basele bezibuza ukuthi utshoni kahle kahle njengoba esithi akulabandlululo eMelika. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Uthishise indaba yokuthi abantu abamnyama lama minorities amaningi they have suffered for too long, so okwakathesi sokumele iAmerica izikhangele etafuleni ithi yona it has to be fair and just for everybody. Ngendaba ze police reform, le criminal justice reform. So konoko siyakubona ukuthi kuyabongeka. Kodwa abantu abaningi bese bekhathele ngendaba zamapholisa.
Umbiko kaScott wona ubone njani uzwe njani?
Into esingayitsho ikuthi uMr. Scott ngiyabona mangibhekisisa kahle bam appointa as a replacement senator. So kathesi sokuhamjwa kumavoti kumele laye akhulume into eyenza ukuthi abantu bama-Republicans labantu abelungu abalapha who are the majority ukuthi bamsupporte ukuthi for re-election. So into azikhulumayo sithi abavumelani le lokwenza kwa President Biden sibona thinga singakhangela ama statistics okaka test ama Republicans they are 68% jointly approving the infrastructure bill ebuyayo ka test 78% esibonayo for feeling better ukuthi i country is going in the right direction esibona ukuthi ama Republicans represented ngunumzana Scott ngantu asebephelele ngama ideas ngoba running on racism le division hayi abantu sebediniwe
uScott uthi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo eMelika enjalo uthi akuqondanga ukuthi abantu balwise ubandlululo ngobandlululo ungathini ngalawo mazwi
Yeah, lokho akukushoyo ukuthi it's bad to challenge discrimination with another form of discrimination. Angikwazi ukuthi yena ushoni ngoba mabantu bekhuluma ngeBlack Lives Matter bakhuluma ukuthi abantu abamnyama labo baqhakathekile elizweni leli. So ma unumzana Scott ekhuluma esithi iBlack Lives Matter is representing another form of discrimination. Hayi, asazwisisi ukuthi uhamba njani. Ngoba sibona amapolisa lokho ebulala abantu abamnyama, ungahamba lawo emabhanga lapha ungumuntu omnyama, ama statistics akhuluma esithi abantu abamnyama balama red line statistics ukuthi ama bank you get higher interest lower loans and all the other economic factors against abantu abamnyama so Mr. Tim Scott lokho ngibona ngathiwa he's trying to ukukhuluma le base yama Republicans abantu abelungu who he is hoping to vote for him in the next coming election.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Kwezemidlalo iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket lizadibana lele Pakistan emdlalweni wakuqala wohlobo lwetest lingelabo abanye abadlali balo abathenjiweyo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams ngomunye wabadlali abalimeleyo abangasiwe ngxenye yeqembu elingqikilana leqembu lePakistan emdlalweni oqale namhla enkundleni yeHarare Sports Club esikodlweni yeHarare. Ekhuluma ngesikhathi iqembu leZimbabwe lisenza amalungiselelo alo uWilliams uthe kulomehluko omkhulu phakathi kwemidlalo abakade beyidlala ensukwini ezedluleyo leqembu lePakistan eyohlobo lwe-2020 kanye lemidlalo yohlobo lwe-test ngoba emdlalweni we-test kumele abadlali badle amathambo engqondo. Imidlalo edlalwa phakathi kwensuku ezimbalwa inzima kakhulu emzimbeni kanye lasenqondweni ifana nje lempi eqhubeka enqondweni yakho haje enkundleni kuphela kodwa langaphandle kwenkundla kuqhathekileke ukuba ingqondo ibe esesimeni esihle kuze konke kuhambe ngendlela enkundleni.
UWilliams ulimele isandla ngesikhathi iqembu leZimbabwe lidlala lele Pakistan kumncintiswano we-2020. Omunye njalo umdlali othenjiweyo ongekhoyo nguSikhanda Raza yena ophethwe ngumkhuhlane wamathambo. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lilokuzethemba ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Afghanistan kumidlalo yohlobo lwe-test ngenyanga yedluleyo.
Iqembu eladlala khona ngale Afghanistan lalingela abadlali abathenjwe eZimbabwe bafana loBrandon Taylor yena osephendukile njalo uzabe ekhangelele ukuthi akhokhelele phambili ubating kuthi ke lawa ku domestic cricket wonde kudlala imidlalo lapha e test cricket ke ku Logan Cup lapho iqembu ele Southern Rocks elinqobe khona njalo sibone umdlalo wabo owachaya ama runs amaningi uRoy Khaya la ungenile eqenjini leZimbabwe sibone ukuthi uzenza kanjani ke
uKhaya ngomunye wabadlali abahlanu ababizwe ukuqala kuqembu elimela ilizwe kumidlalo yehlobo lwe test abanye ngabathi uLuke Jongwe uRichard Ngarava uMilton Shumba kanye loTanaka Chivanga umdlalo uqala uhlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lePakistan uqale namhla zingamashumi amabili lathoba munomunye njalo uhlelo ukuba ufike emaphethelweni mhlazi intathu kunyanga kankwenkwezi. Owesibili wona uhlelo ukuba uqale mhlazi isikhombisa kunyanga kankwenkwezi usiyafika emaphethelweni mhlazi lithumi lanye kunyanga kankwenkwezi njalo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele esule imizamo yakhe yokubumba umthetho we-Patriot Bill wona ezithi ujonge ukuncindezela uZulu. Ukwakhiwa kwezitolo ze-Godini Mall koBulawayo kulokhe kungakaqali ngemva kweminyaka edlula emihlanu selokhe lomsebenzi waphiwa inkampani ye-Terracotta. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.